So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yaphela sibucabanga nandelele ukuthi ukukhipha embusweni kukaRobert Mugabe kwashiya amalunga engathi ayaphoxana. Akwethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi maye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition. Uposition le khona bakayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkumba.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakatshoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama-election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama-international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations lani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le TCC akusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshele mhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezana babotshwa khathesi sile former minister of information energy mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala kabotshwanga ngisho lamapholisa ayala ukuvula idokethi sibe lo togarephi laye egudu ungu MP wegudu south waye hambe chaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabupha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzane uphefu kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo kungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamaqhinga angayasoza ancedisa abantu bezimbabwe ngalokho mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani le mhlaba jikeleli ngitsho le constitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi bandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Xavier Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho ngesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti be-ZANU-PF.
Yaphela sikucabanga nanzelele ukuthi ukukhithwa embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi umthetho lowo wasetshenziswa kulama primary elections laphana kuze kuthethwa abameli bephalamenti ye-PPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSavior Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade zamuzi cha abantu abasekela i-ZANU-PF sesenzakale lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoka eRua lapha eRua ngingazange ngithiwe khona ngiye ku-head office ingwazi zonke engizihambisa ku-local police lapha-Rua lapha kumbe umathuko ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office e-Harare ngakho nxangisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishini athi angapha ngaphansi engazela zimbeli imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo kusho ukuthe ngisho ukuthi kuleli nkenke esiphuma phakathi kombuso lo owe-ZANU-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso we-ZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe ehlanganeni lakhona abantu bayelimelela ukudla kuphela ngiyangihambe lomngane wami ukuthi ongu-30 cross uwanda kwabantu akulamsini kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa kufanele sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda i-ZANU-PF badla ukuthi ayithanda ngoba phela basuke balikwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatshela ungazi ukathi mina ama-recruiting rangers ama-title baqala bengibuze ukuthi hlambe wena ongu-NDC PPC ngowe ZANU PF ngithi hayi mina ngichayisa intellectual receipt kuphela abantu vele baloku bethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye iZANU PF labasebenzi bayo labakhona asezihlale khona kodwa abasizi bazibaningi abantu abaphika iZANU PF uma bebuzwa umbuzo i-African Barometer.
Singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze iZANU PF ekubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi loku ukweyama kokhetho kwiZANU PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uya ngababantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma nabo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye sangaphika i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lo-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba kuthandekele esokuthi iZANU ibe le-two-thirds majority lokhu asezekwenzakali sekwedlula lokho njengba sesikwazi ukuthi sekhathi ukuvela senjenile esikeni isenzakalo lesifana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba leyi ndlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubone ingani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisendelele esiphaleni la isamagundwane umgabe exotshwa kuhulumente abantu abakamgabe kabaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zika-ethi ngo-2013 ngo-2018 esandekile akula muntu wayenintisesithina umnitsa emelele iZANU PF kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi i-independent ewabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwiZANU PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni eseZANU PF lokho kwenza kathesi kube ngathi kule kugxegaxega lokwethula ku-campaign team yeZANU PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-strategy yokudila lesaphilekhasekuwena kodwa bengathuka njengabalokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babebesenza ukuthi amavoti akasakhasukhwere angemalutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahe wakhona layo ukhanya layo izatshaya impembe kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonada akazukuthola inumber engamfikisa noba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already isithi i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampela nje kuza ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKhasukhwere yes inamba uzoyithola and uzoyithola abantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zemashana central khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi mnanka abangafuna ukutshamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona.
Manje ngokubona kwakho bona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uThamisa kumbe iZANU PF?
Abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza i-give up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama-results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke bayabanika bazovota abantu sebayisebenzi give up seba indaba zombakazo zase Zimbabwe hayi khaya ngathi abane nokona wasela interest naso uyakhula ndaba phansi abantu abasekhaya yeswa nawo kodwa la khona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kwaba ufisa ngoba kuyatshonjwa kuma elections lapha
ngokubona kwakho abantu balakho balazo yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota
ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazohamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa abaningi abazange bayibhalisa so ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona abantu abazokuba baningi ngibakho labantu abazohamba nje bazohamba inamba phansi kakhulu ayazuba inamba ephezulu
Loke ngumnumzana Cassius Ajayi Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zeFIFA zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenile ezindabeni zeFIFA. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le talenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwathi sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family. Hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character. Ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi but babanike isikhathi sika June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe siphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare yathathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UWang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi umphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonani ku Studio 7 okhulumayo uDan Chabalala lapha eKhezi konhlupho. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanja inkunzi kwale bhasi lena la eLouis Richard eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg isiyesiba. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebhasi la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi kungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongambonga amazi igama lakhe engela passport ongela soni sithupha umthwale ebusini umango ngaka ikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala ama double up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi transport esasiyazi ukuthi iphephile, itransport esasiyazi ukuthi isafe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi abeloyisi agidima razina lezitsha lezi alokhu erojwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahlekahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kokungabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umanye bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uyibona ukuthi abantu bakhona abalanoma. Manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abesechipu sibasetshenziswa imelika bayabona baye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika uzobona kala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelana imelika uzibona ukuthi uyadelelwa kahlekahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uchamis khithwele emkhulu kuphile. Ngiyabonga ukhulumango umasenga ngilapha obulawa ephumula emadokeni.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 ninjani nonke nje usitungamini inkomo ngibsidube Ezra sithandekile nonke nje nabaningi engababalanga siyamthanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le Triple C lapho okhuluma ngeGift Banda lapho eAlexander eJoburg. Ibandla le Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le Triple C ngiyezwa bayacomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo iTriple C abalethela abantu babo abangabaziyo. ITriple C inobandlululo oludlula lwezana iyafana nje nezana akukho bungcono laphana bazikwaze ngowabo umkhonto uma bedliwa ngezi 23 zika-August bengakhali yibo abazigwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP Mthwakazi Republic Party iye abona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la azombusazwe aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo umagalela mafa engumuntu omdala kayeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba abathengwe ezanu kuyamaphutha abo. Ubuholi be-Triple C yibo kuhluleka ukulungisa i-problem eyenziwa ezanu bayenza straight nale nto eyenziwa ezanu ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abakuhloniphi total abantu bemashonaland abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe sesicecebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo olukhona laphana eZimbabwe ukuthi ma ungumuntu wasemathebeleni ndawo zizawonakwa izikhalazo zakho azivakali nemisebenzi yasinikezwa abantu be-triple c laba abaholi be-triple c abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathenge izandla cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezicakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizimele nathi beke besihloniphe so hayi okuyekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengacomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
ngalibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifas inkosenzane umhlakamancube salabhasi esijoloje komdevis ngacela sesakithi samandebele asihlanganeni abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko belakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi ndiphambili ngobuthakazi siva ngamandebele amahle sizwe
salibonani basakazi besitudio seven yalibingelela nabalaleli ayi siyabezwa abantu bathuma amakhuphi waphuma ekhadro phakhi ngenxa ye-tribalism amadoda lezi nsuku tumatshi amangamati umamakhuphi lesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebeselitshe uthi kezwa uthi ndifakaza ngaye amanga amanga akancedi njalo amangenelo akhuluma kwistudio seven ngeke diliza ibandla le-triple c labona babahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey iselekshini leyo abavalelwa phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo besabuyafesana lochipaya bekwasi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe-m d c bazahlala bekhala kwistudio seven but akula nto ezokulungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwistudio seven vele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokhu ekwazi ukuthi indaba ze-triple c zilalapho ezilungiswa khona nodi kwistudio seven besabukuhamba bathi beqeda bathatha ipicture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange wala labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-triple c ngevata babuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwa linizani ukuphefinga lalo muntu uyabulawa bangakomthi khuluma kanje ujonathan imoye labo kaswerele besabubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngeboda besesabe izani ukuphefu lifuna ukubabulala le lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etholoji phezu kwamangcwaba adalwa izani ukuphefu bezirepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamikiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali
wenakanjani balaleli besitudio seven ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile engqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe yithiwa i-afro veronica i-afro veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le kuyikuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu iyivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo why isho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asisazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebebona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethusela ma ngabe kusuke kumavoti kuthiwa hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethusela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliyalizwe zicabangele unongo wakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye ukudlula lokhu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele-South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.